Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 kuMbimbitho 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho.
Ade siliqalisile ukuthatha esingade ama-bookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. So kufanele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu koBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale le-cabinet sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezano PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhla ka 20 ngempela sonto. Umphathini Tambo wezomvikela unkosikazi Opam Tshinguri kaShiri uchiye abanye bebambe wangaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka-5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisitshiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende, sikhuluma ngamalunga awangu 350 awephaliyamende abebuthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okutsho ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende pho sesifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lo mkhuhlane wonalo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngathi nisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lo mkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe ngukhulumende ukuze sunqabele. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye. Ubonile upresident weSouth Africa ephuma ku-TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngutshengise khathesi uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama-borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavele endaweni enje, asafuni abantu abavele endaweni enje. Uthi bona kabazicabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliyamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uZupco, ngoba uZupco uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba iZupco iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures, asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flower machine avela kwezindawo lezi esezilomkhuhlane osumemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Kasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane singabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Khayisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni yikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni besele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo se-council yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abaza kwenza njenge-council kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Ezomenza uwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo, bakhokheli singathi laba abamthetho, bakhokheli bezakhamizi singathi ama-reservation, ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi iyimiswe kumbe idluliselwe phambili sisakabona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus. Hhayi, umongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jabule kakhulu ngoba yikwade sokufisa lathi njengenkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho.
Hhayi, uzamenzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe evini edluleyo kwaba yinto ese-South Africa sokule ama-cases 1 or 2. Singathi umpela viki konabheka ukukhanya ukuthi into lethele yamemetheka. So yikho-ke libonile lathi ngesonto njengedolobha sikhiphe i-statement sona esiso esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala koBulawayo. Njengoba yena umongameli welizwe sekhulumile, ngibona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kusigaba ezaphansi zombuso kusiya singathi kuma-community kumawadi.
Njengoba idolobha lakoBulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol le-diesel, libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka?
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu sandikile sikhangele ikhononi welizwe sikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko okhitshwa nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesinasenele udaba le-coronavirus zanenzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe konoko ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases onawo awe-coronavirus. Zihanjiswa njalo kwisilungisa isibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela imikhuhlane engajayelekanga yonaleyo eyabivela njalo-ke isibhedlela i-Telgrove infection disease hospital ne-staff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakobulawayo lisoze lilahlekelwe yini kwezemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela zephekele ezabuya eze-independence belungiselela imizi yabo bekhangelele i-trade fair singathi ama-lodges lamahhotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings lawo ngombukiso we-trade fair so-ke sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi domestic economy yethu kobulawayo.
Lo ngukansila Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba electronic lelithi idlalade elitsha lomhlabeleli uJah Prayzer lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lumcimbi obumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba leSunday Times elakwele-South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu be-internet lslive.com lithi amapholisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezitaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kulikwa kubotshwe osiphathelene abalikhulu lamathumi amahlanu duze lemthethwandaba ye-Trenbosch kobulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda. Manje ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ayi, angivumelani lakho lokho mina ukuthi izitebiso zethisa lizwe Zimbabwe zethule. Noma kanjani la bathena bekhankasela ukuthi lizwe leZimbabwe hhayi lafakela izitebiso zenoto ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu kufanele ukuthi lithole izitebiso ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi lizwe lithuthuka kangani nxa yokuthi inotho yelizwe uwa njalo njalo phansi kakhulu okuyangisayo nxa yokuthi awufuni ukuboniswa nguZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasona ngokwethesa izitezi uhulumende weZimbabwe izitezi zenoto shoka kula nto ezingayithi thina njengabantu abasha esikuyelela indawo zimele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho ngendlela kahle.
Yebo, yebo, mthokazi omuhle. Kuliqiniso ukuthi elemelika malithi khona amalungelo oluntu akaZulu eZimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kuliqiniso elingaphikiswayo lelo. Bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili. abantu bezimbabwe bancengezelwe kakhulu bayatsho lokuthi ama-sanctions kayinka yenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu kufanele kuyenze i-mass action i-mass action leyo ma bengayenza abantu bezimbabwe bazobasupporta kakhulu balesupporti kakhulu ukusincedisa lapho siyakudinga siyaludinga uncedo lwe-United Nations nayi-US ma ingabe iyasincedisa kususwe nje umbuso lo wamasotsha le-ZANU-PF osebehlukumeza abantu okungapheliyo okungathi imihlolo sebethatha ilizwe balenze into yabo bayenza ngathi umuzwa wabo bafuna ukuwukhontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethwa emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo manje siyacela kakhulu sizizalwane zasezimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo mpela besincedise ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho sokule minyaka emingaki abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnankako layo sethathela phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula umgabe kahle kahle umgabe ayisuye wayincindezela umuntu wayincindezela ilizwe ezimbabwe ngumnankako lamasotsha akhe ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezela ilizwe ngiyabona
sanibonani sanibonani basaza bahle nabamameli bohlelo estudio 7 lo kuluma ubusani ngilana eCape Town ngoba amatoho kodwa-ke ngizala kwamthokazi endaweni yaseplumtree ngaphasi kwesigodi sakwawubhodo kula yangizalwa khona endaweni-ke ngoba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise uhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumpe impendulo zabo ngazithola kanjani engikwaziyo nengikubonayo mina ukuthi uhulumeni lona okamkwankwakho unenkinga-ke engingasho ukuthi unayo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena ne-cabinethi yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe okokuqala angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esisodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngangasehalale yabo okuwukuthi ma bethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-south uphelela nje kwabulawayo umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi iPlumtree nongayazi iMaphisa nongayazi iSt Joseph inekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi uma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi secorona ngiba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima uthakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu basempumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike ku beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na ePlumtree uyanayazi na iMaphisa uyayazi na iKhezi uyanayazi na iSt Joseph soke wafika nje nangelilodwa ilanga wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoxa mhlawumbe zithusele abantu bangakithi zibatshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu olibusayo baze kwenze ukuthile nokuthile
livuka njani emsakazweni hhayi siyamuzwa upresident we-South Africa uyakhuluma kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane lithanda ukuphephetheka ngamandla lona iqhinga lizozakha kodwa ukubuhlungu ukuthi uzokwenzakalani phela kithi ngoba mangisho ngathi nje ayikho nje into ekhona emingeli ukubhekana naleso sifo leso
siyalibonani basakazi be-studio 7 siyalibingelela konke igama lenkosi ujesu Okuqala bengithanda ukubuza lokubuza lokuzisisa lisibuzele lapho kuhulumende lapha ngendaba yamapassport. Thina siyahamba setopa up amapassport wona lawa ama-emergency akhulunywa ukuthi ama-610 lawa kumbe 610 kodwa usizwa silithole kulalo manager kobulawayo lo. Hayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisise. Uyasuka eVictoria Falls ugade 3 times usiyakhona ngalo bekhe bekutshela ukuthi kuyalokuthi kuyalokuthi ufike ngale bengakusisi bayala la ma-top up angikhona sisihlalele nje ama-passport siwabuka se-expire sa-applyela iminyaka ephelileyo asikawatholi sokufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sithophe up njalo sincediswa njani kulokhu uhulumente incina ngasisiza lisidluliseke kulokhu phambili basakazi be-studio 7 kubuhlungu kakhulu ukuphila ngela passport. I-passport ngeke yafana nokuthi isithupha ngezinye iindlela. Siyabonga lesize kulokho. Lilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho emphuma khona ebhinga uncuba umchitheke. Ngiyabingelela bonke ngegama lenkosi uJesu. Amen.
Livukile livukile lonke bantu be-studio 7 hlobo ezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina ngu-Tobias Sibanda. Ngani ngilombuzo sibi lomkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezingani ziyezwakala lani beStudio 7 kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bezwakala amazwi abantu abangani balwesapoti eqondileyo kodwa manje into emangalisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kuStudio 7 bonke ngobuningi babo inxase sisuka laphana sokuthiwa asambenini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana ishaya sibi la uzulethuke ngoba nxa izatshaya abantu 1,800,500 ka-20 iyakubona ukuthi kubulala lokhu kanti bona abantu babe bengaphi-ke ngaleso sikhathi ngesikhathi nxase likhuluma la kutho ukuthi iStudio 7 ayemukele bonke abantu okwenzela ukuthi sikuphikisane ngokuqondileyo sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuza ukuthi ayishiyani izanu yenithethi uStudio 7 asiyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Alo, okhulumayo ngumzila wegazi. Mina ebengifuna ukuphawula ngako bengifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya kwezombangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP nama-council ababuya kwezinye indawo. Mina ngibona ngathi ukudonselana okuphakathi kwabantu bakithi ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu, silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usubuzibuza ukuthi umehluko nabo MLO LMLF uzibuza ukuthi umehluko phakathi kwawo lamaphathi kuyini ngoba uma uthi alandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwaMthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi naye. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi naye. So kunokuphatha okwezami okuthi abantu sebegcotshelwa ngaphansi kwezihlahla oyiphathi ebesiyibhekele ukuthi iphathi ebesimele uMthwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawo awahlangane kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni uMthwakazi singawuthola ngoba omunye udonse yalo omunye udonse yalo kodwa sikhuluma indlela eyodwa ukuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilakho ukusithumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwe akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amaningi alukhuni awukwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okuningi, okufana lokumisa ukuxotshwa kwabangabhadalanga imali yerenti ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sokulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kweleMelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I just the blessing. Father God blessing. One more blessing. I just the blessing. Them can't stop me. I am blessed. Me fly past them straight. One for them a wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a hell fit them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
God bless me up. He much over me. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me a make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm about stand. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight. See?
I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. When I wake up in the morning,
praise God,
straight.
Make money,
straight.
Money haters,
straight.
One bad mind,
straight.
God knows me,
straight.
Me love woman,
straight.
Me father him,
straight.
That's why me man,
straight.
And if for them I try stop me, me fly past them straight. Only for them I wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a hell fit them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. Up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
Sing again, this kind of thing. Zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla leZANU-PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala imibuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. Umongameli Donald Trump usethatha udaba lwe-coronavirus kanzima, lanxa phambilini ubelithatha lula esithi leli gciwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasilalela ngo 7:30 ntambama.